uZulu wakobulawayo wamukele ngenjabulo ukuthi umbukiso weZITF usuzaqhutshwa njengokuhlelwa kwawo ngoba ukhangelelwe ukuthuthukisa ezomnotho welizwe. Umphathintambo wesabelo sebulawayo Metropolitan uNkosikazi Judith Ncube uthi umbukiso lo uzathuthukisa ibhizimusi kobulawayo.
Thina njengobulawayo sithokozile kakhulu ngoba kuzaletha ibusinesses. Izitolo zakithi will benefit, lama food outlets they will benefit, and other business activities zizaba boosted. Yebo ye, siphakathi kwe-COVID-19 ngesikhathi sekhethwe i-protocols ze World Health Organization.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi ikhansili yakhe izahlala ihlomile ngesikhathi seZimbabwe International Trade Fair ukuba ikhangele okungabe kuphathelane le-COVID-19.
Izethu zohlelo oluhlangene wakobulawayo abalunika ithuba osomabhizinisi ukubana betshenge ngoba bedinga amanzi amakhaya. Kodwa ingozi ekhona lonyanga yokuthi sibhekane negciwane le-COVID, njalo sicela abantu benanzelele njengedolobho i-COVID yabe i-ready uku-attenda ama-issues anjalo. Sicela abantu kahle benanzelele lo mkhuhlane.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, i-BVTA, uMnumzana Mike Ndiweni uthi indikimba yalonyaka e-ZITF ibapha idlabuzane.
Sikhangelela ukuthi abazisebenzayo labo bathole ithuba lokuthi bayibukisa impahla zabo. Kodwa-ke nxa sikhangelele inhlawulo yokuthi bathole isithuba se-COVID testing kuzaba nzima ngoba intengo yakhona iphezulu kakhulu. Isahloko sekhethi yalonyaka siyavuma ngempela ukuthi kumele sidonse amasokisi, sibone ukuthi into sezitshintshile, sesiphila phakathi komkhuhlane we-COVID-19. Ngokunjalo-ke sibambe indlela zokuthengisa namhlanje ezokuthengisa ebulenjini ukuthi sidonse kanzima, sitshintshe ukwenza sicabange kabanzi ukuthi singaphila njani ngesikhathi sokuzima esinje.
Umqondisi Thabiso Gabaza, umhlali wakobulawayo, uthi i-COVID-19 isiguqule umbukiso we-ZITF waba ngowehlekana labo somabhizimusi.
Siyajabula lapho sisizwa ukuthi i-trade fair izakuba khona ngayona le inyanga, kodwa ngibona ngani iningi lethu vele sizahluleka ukuthi sihambe siyefika khona nabantwana, ngoba khathesi imali yokuthi vele sihambe siyethesta i-COVID-19 siyabe singelayo. So kuzabe kunzima kithi kakhulu zothi sihambe this time, and i-trade fair isipha ithuba lokuthi sike siphume njengezimuli sike siyekholisa labantwana. So kodwa khathesi ukhangani konke lokhu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 sokuguqulekile, khangani i-trade fair sizaba ngeyabo somabhizimusi kuphela.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair uMnumzana Nicholas Ndebele uchasisa ngombukiso.
Ngithanda ukukhuthaza wonke abazawuphatheka kuhlelo lweZITF 2021 okugoqela abazobukisa imisebenzi yabo, abazokwakha loba ukucetshisa, labathengisayo kumele baveze izithupha ezitshengisa ukuba bahloliwe njalo abala mkhuhlane we-COVID-19 okuthiwa yi-COVID. Isithupha leso kumele sibe sithethwe kumahora angama-40 lesiyagalombili adluleyo ukuba bavunyelwe ukungena emagedini aweZITF.
Umbukiso weZITF walonyaka ungaphansi kwendikimba ethi ukufanekisa ubutsha obukhona obamabhizimusi kulokhu okwenzakalayo kanye namathuba akhona, showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Baziwa sibe ngamakhulu edlula amane i-408 asebebhalisile ukuba bazabe bebukisa lonyaka kuZITF. Kulabanye abavele kwamanye amazwe anjengeBelarus, Botswana, Malawi, Mauritius, Namibia, iNigeria, Indonesia, South Africa kanye leTanzania. Njalo indawo esithethwe ngababukisayo isengamathuni ayisishiyagalombili lasikhombisa ekhulwini i-87%. Ngimele Studio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.